uvevezela kuvungame inkunda unkwali ngelizwi lakhe elihlabuzayo, elizwi lakhe elicolekileyo lihlasimulisa umzimba. Kuqale ingane, kuqale abadala sebethintekile ngaphakathi ngeengoma zakhe ezipholileyo, abuya begqize njalo abajabulise nezigijimisa igazi. Okwamanje ubhodla amazwe eyurophu eculela abantu emcimbini etshiyeneyo. Nanku-ke okwamanje use-Austria, lapho ehlane laye eqeda ukuculela khona abantu abayizinkulungwane ezisikhombisa. Wenkwali, abantu abaningi kangaka kwenzakalani lapha?
Yebo, kuyingoma kalebo emhlabeni lomkhulu odume umhlaba wonke ngeengoma zakhe ezikumdlalo omkhulu okuthiwa yi-Lion King. Ngithole nje ithuba lokuthi ngiperforme naye mina nabafowethu abensingizi umdlalo okuthiwa yi-Hollywood Mziyena. Saphinda njalo saperforma ku-opening ye-museum, ukuvulwa kwe-museum khonapha, ebayithi World Museum khonapha kwele Vienna. Lapho sithole khona lethuba lokuba lo mongameli walinaleli lizwe lase-Austria. La wathakazelela umculo wethu, sahlabela iy'ngoma zethu zembuke le ngoma yesitsha eku-albhamu yami Nyawo Lwami. Kusasa nje ngikhuluma nje, kusasa ngiperforma ku-Roots Music Festival labefowethu abazokhanya abengomba ilanga lelikhulumi
engilikhangelele.
Ugedwe lo amazwi ahlabusayo njalo ahlalanza mnani ida amalanga abeyingoma le Unyawo Lwami yona njalo abantu bayayithanda khona uhlabela uqala njani
Unyawo Lwami yezingoma engiyithanda kakhulu ingoma esitini khona kudlala selami elokuqala elilo lode ngisesengalo wangathesi elithi sithokozile. Mina ngathi into zokuhlabela nje kuyinto engizele ngilayo ngoba angizange ngihambe ukuthi kuthiwa sengiyafundela ukuhlabela njengokuthi okwenza abanye, into engizale ngilayo ngoba ngisakhumbula ngile minyaka eyisikhombisa ngangikumovie ebayithi Power of One eyilabo Alois Moya bemakhosi lo Morgan Freeman owe-States omunye odume kakhulu kwezoku-actor. So angeke ngithi into engiyiqale sengiyikhulile, into nje engiqale kusukusela ngisesemncane. Lami ngithanda izinto zokuhlabela, bengithi nje ngaphambi kwesibuko ngizibone sengithole igama sengihlabela.
Ungwali loyo esilaye namhlanje kuza Friday. Ingoma le uMadodana etholakala kuloneli zalakhe uSthokozi. Ungwali ngaphandle kokuthula uyathula njalo uya-ekta. Usebenzele labantu abaningi kwezezemidlalo yobukisa izwe lase-Afrika. Ephuma amazwe atshiyeneyo e-Afrika ababiza ngokuthi yi-Mother Africa. Umdlalo wakhathaza emazweni amaningi omhlaba. Ungwali uthi ekuhambeni wakhe emazweni wajabulela kakhulu ukuhlangana nomhlabeleli olodumo owe-country music umama uDolly Parton lo-Abdul Ibrahim ohlabela i-jazz. Kukhanya ngaphandle kokucula uNkwali ziningi izinto azenzayo nxa ingekho emsebenzini.
Ungathesi ngibele uGermany lapho engifundisa khona isitsha, amabhiza, ngathi nje yonke imigido esintwini. Ngibafundise njalo lokuthi okubulawayo kungaphi, kuyini, siphila njani. Ikakhulu bathanda nje ukuthi bazi imvelaphi yethu, i-history yethu. So ngibe lami ngiyaziqhenya ngokuthi ngenelise ukubatshela ngakho konke lokho. Njalo ngiyafundisa lokucula, ngibafundisa nje lokucula. Bakhona ababe benesifiso sokufunda ukucula. So ngenza konke i-theatre, i-dance. Then kulabo-ke abangakalitholi idlakade lami ngibabangabe bezibuza ukuthi bangalithola ngaphi, liyalithola eBulawayo Art Gallery, liyathengiswa. Then ilaba benelisa ukuthi bangene online, lingalithola njalo online. Then ngirelise single entsha ekuthiwa ngikwamile, abanye sekuye bayizwa. So nayo iyatholakala ku-iTunes.
Akaculi umntakamkhwanazi uyatshiloza ngezizwi lakhe elilolongekileyo, kuyahlabusa njalo iy'ngoma zakhe zingumkeshe. lapha akabela khona uthiya abantu belokwenhlambe bayamthanda ngaphethe amakhiwa njalo ungahlala kunje ikusasa yakhe inhle njengoba udumo lwakhe luyaphambili ngakho-ke sephuma amaphephandaba labo babona kude eyurope lovinga bakubhako kamkhwanazi hayibo ukwanele kuwoza friday yayibhala hayi-ke ukwanele kankwane ibe nempelasonto elithukela ngimele-studio 7 engandane ngu-ezasisobhala halala